siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 7 kuNcwabakazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje iningi lithi kuyathokozisa ukuthi uhlelo lokwabela abalambayo ukudla emadolobheni soluqalisile lanxa kukuningi okufanele kulolongwe. Ukulwisana kuyaqhubeka kubandla lezanu PF phakathi kwabasekela umkhokheli waleli bandla umongameli Robert Mugabe labalwa impi yenkululeko abathi umongameli Mugabe sokufanele asuke esihlalweni. Ukuhlelo oluphathelane labasakhulayo lamuhla untungameli Nkomo uxoxa lomunye obekuhlelo lweMandela Washington Fellowship umnumzane Tinashe Basa ongomunye wabaqhawulwe ngumongameli Barack Obama weMelika ekugqitshweni kohlelo lolu ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umeli wephelandaba Mpophoma edalele ePhalamende umnumzana Joseph Chuma uthi kuyathokozisa ukuthi uhlelo lokwabela abalambayo ukudla emadolobheni soluqalisile lanxa kukuningi okufanele kulolongwe yokwenzela ukuthi bonke abalambayo beluthole lolusizo. Uhlelo lolu lusungulwe emawadini abalisa iLuveve, Country Park, Makokoba, Mzilikazi, Njube, Leminyela njalo ezinye inkokheli zakulezi indawo zigcizelela kuStudio 7 ukuthi ngempela kufanele lazo zibe yingxenye yabaqoqa uluhlu lwabafanele bethole ukudla. Umnumzana Chuma okubandla lezanu PF uthi nguye owakhweza lolu daba ePhalamende lokuthi abahlala emadolobheni bathole ukudla njalo usichasisela okunengi.
Nxa lilandela amabhuku lana okuthiwa ngama-Hansard awePhalamende uzathola ukubana ngafaka udaba lokuthi abantu bemadolobheni kumele labo bancediswe ngokudla njengalolu uncedo olunikwa abantu abasemaphandleni. Ukuthi kusihambele kuhle, abantu abakwaziyo ukuhlubeka kwabantu yibona laba abantu abahlala nabantu esigabeni. Mina ngile noma ngingu-MP angingeke ngabakwazi amakhona wonke abempophoma nePhelandaba, kodwa nxa sisebenza lama-Residents Association akhava indawo zonke sizabakwazi ukubana sichave amakhona wonke so that into leyo iphume ibe mcwaka wonke umuntu omele athole athole. Njalo futhi nxa abantu sebethola ngoba leyi program ayimi nje inyanga eyodwa, izaba khona inyanga zonke kuze kufike uMarch next year laba sikhangela khona ukubona abantu bayasebevuna futhi. So mina enye into engiyikhangele kuyona asikwenzeni futhi ukuthi abantu abazabe bethola kungabi ngumuntu ofana nayo nyaka zonke. Namuhle nxa kuthole uThuma sasa uThuma kakame phela kuthole uDube, uDube angathola ame kuthole uNyati kube kusihamba kusiya njalo ukwenza ukuthi wonke umuntu athole lolu ncedo olokudla.
Ye kuyezwakala nile themba izakhamizi zikutshayela ihlombe ngomsebenzi omkhulu owayenzayo ePhalamende. Sixoxe njalo lo councillor weMinyela ukhansela lothi siziba kodwa ubenganikala qiniso lokuthi kati amakomiti lawa yena njengokhansela kakho kulawa amakomiti.
Abantu abakhethayo abakhangelayo ngabantu abavela kuministri. Iministri lugatsha lukahulumende, uhulumende yithi abantu. Siyahlala phansi lo minister sibone sathi hayi into le ekusikhina abantu asifakeni ama-Residents Association wonke ngoba siyakwazi vele empilweni vele i-politicization futhi azikho zikhona. Kodwa mina into engayifuniyo ukuthi abantu ba-politicize ukudla lokona yikhona yibugebengu yikuloya sibile ekugcekeni emini libalele. Awunabi umuntu ezanu PF yedwa, awunabi umuntu we-MDC yedwa, awunabi umuntu we-People's Friends yedwa, kulamba umuntu wonke. So wonke umuntu kumele athole.
Sizwa kuthiwa okunye ukudla kubuyele ngoba abanye bengasabuyanga ukuzokuthatha. Lokhu kuyamangalisa ngoba iningi labantu liyalamba njalo nxa besizwa ukuthi ukudla sokukhona bengakuyekela njani. Ungathi uhlelo lolu lumenyezelwe kuhle abantu babakwazi ukuthi lukhona.
Ngithi ngapha angikholi kuyenzakele khonokho ngibona ngathi angithi bathele kuhle kodwa yikho konokwane ukuthi khona hambe yabona abantu laba ababezuna ukudla nabantu abeministri babuya besuke kwesi sikhathi bebe-rigidi bekwanti khona bethi khona asiphendule kulokhu esikuthiwe ukuthi sikwenze sisebenza ngengwalo lezi abazithi ngama-secular. I-secular ithe nginike abantu abakulistileyo so nxa abantu abakulistileyo bengekho asembuyela lakho khona kwana yikho ukwehluleka ukusebenza labantu. mina ngifuna ukuthi mina ngibakhuthaza abantu labantu hayi sebenzani nabakhokheli bezigaba kulo kansela kulo MP kulama ama-residents association ebimphakathi kwabana uzabona ngxe eholu yangibona lapho ongabela bona ukudla babe khona ugugu abana bona ukuthi hayi kodwa ngakho kulisi but umbonzi hayi ufuze ngabe uyathola sokumele phela okansela labo MP lama-residents association bakwanise ukuthi bona bancedise kodwa hayi noma engeke kulisi lokugugu lowo nasi isithuba sakhe siyamfakazela ngandani ngangene athole ukuthi ukudla kubuyele abantu belamba hayi into embi kakhulu naleyo kodwa idala yikhona kunabanye abantu abasuke befuna ukusebenza bewomisa amakhanda behlile ukwenzela kwana ukuthi angesingizi thinking outside the box.
Lowo ngumnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma edalela ephalamende sixoxelaye ekobulawayo. Silokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa lo Councillor James Sithole weMakhokhova okubandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai yena othi udaniswa yikuthi wathola iziphathamandla zebandla lezanu-PF kuwadi yakhe zikhokhela ukwaba lokhu kudla.
Kufanele abantu abathola lolu uncedo kube yilabo abantu abavele babhalwa phansi abathola ngesikhathi sonke ohlelo lwelizwe luyophela kodwa sokusenzakala-ke kathesi sikhuluma nje ngeviki edlulileyo kuqala abantu laba bebenikwa imali kodwa kathesi imali kayiseko sebenikwa kungumumo kodwa udubo olukhona siyakwazi ukuthi njalo kuthiwe okwakuqala uhlelo lonika umumbu luqala u-MP wethu ongu-MP okhethwe ephansi kwebandla elezanu-PF njalo enguminisa wahamba-ke wasebenzisa amandla akhe kuba yena ngebandla lezanu-PF njalo eminisa ukuyathatha ukudla umumbu lwa uthe osewuthethe umumbu lwana ubesesprika nxaso kunikwa abantu labana abavele bekhona kulisi ma kungatholakali ukuthi khona wenye iphathi le-MDC belenyiswa besekunikwa kuphela abantu bani abezanu-PF right sathi kumbe mhlawumbe sikubonile sokuphindakaleke kathesi okwesibili ukuthi nxa i-welfare isebenza isebenza le kule committee othiwa khona yi-child protection committee yona umsebenzi wayo kuphela yikuthi iyatshelwa kuphela ukuthi nizwana ngelanga elinje sizabe sinika-ke abantu ukudla hamba aliliyoqoqa-ke labo abantu abafanele bethole lokhu kudla besebenzisa i-list evele ifona abayinikwa yileyo i-department.
Lowo ngu-Councillor James Sithole weMakhokhova okubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai sixoxelaye ekobulawayo. Ukulwisana kuyaqhubeka kubandla lezanu-PF phakathi kwabasekela umkhokheli waleli bandla uMongameli Mgabe labalwa impi yenkululeko abathi uMongameli Mgabe sokufanele asuke esihlalweni. Ngakolunye uhlangothi, iningi labantu elizweni lithi liyaqhubeka ngomzabalazo wokuthi uMongameli Mgabe esuke embusweni ngoba esehlulekile ukubusa kuhle. Umbuzo omkhulu okhona ngothi kambe kuzawela ngaphi indukulo xakuxaku. Ukuhlaziya lolu daba, uNtukameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Nhlanhla Dube.
Sikhula sasisithi nxa sihlezi enkulwini nxa kulogogo lokhulu ugogo epheka abantwana lokhulu behlezi kumbe becacatha amazambane kumbe besenza nintambama emkulwini ukhulu wayethi nxa engaphakamisa ichoba abantwana ugogo wayethuka umzukulu athi wena sibanibani akuphume phandle uyekele ukusenzeka lokho okwenzayo la. Umzukulu wayengasazi atsho ukuthi kayisime engikhupha umoya ukhutshwe ngukhulu. Ungabona-ke sokusenzakala njengakhonokho okwenzakala kuZanu-PF ukuthi umzukulu sesithi kungathiwa nguye ophakamise ichoba athi hayi mina isime engikhupha umoya. Umuntu okhupha umoya ngukhulu kutsho ukuthi umuzi lo usubhidlika umthetho into kalisamanga kuhle. Okukutshoyo Nkomo yikuthi kuZanu-PF umanyano okade lukhona okade kusenza ukuthi loba bengavumelani abangavumelani ngakho kungaphumeli ngaphandle sokubhidlikile. Umongameli kathesi umi phakathi laphakathi komfula emfuleni lo ngapha ngemuva kuhuba amanzi azomkhukhula phambili kule ngwenya emelele ukumginya. Sokunzima ukuthi kulendlela izanu PF engaphila ngayo ngaphandle kokuthi icezuke kumbe ibhidlike. Sebe sitho bona abanikazi ukuthi obakhokhelayo sehleli isikhathi eside, ayisayiyo ngoma yabaphikisayo leyo, ayisayiyo ngoma yama-political party aphikisana nezanu PF, siyingoma yalabo abakuzanu PF.
Okhulume ngokhulu ophakamisa ithoba lapha Dube, beso kuyaxotshwa abantwana emkulwini, kodwa singambona yini kwelinye ilanga ukhulu evuma ukubana hayi bazukulu ithoba liphakanyiswe yimi kahle mphume emkulwini lapha.
Dubo angithi Ntungamili ukuthi ukuthi umuntu omdala avume ukuthi wenze iphutha nxa esevele wakhahlela isigano sachitheka sokunzima. Sokusithi ngabe abakuzana uPF bona laba abavele bephakathi bayalwazi ugwalo losisekelo sombuso lokukhethwa nakwabo, bakulandele lokhu ngoba khathesi angaze ame umongameli wabo athi mina sengifuna ukuma eceleni ngizafaka ubani ukuthi athathe kimi, lowo muntu ngalibonanga kasalalelwa yikho kusegcekeni. Ukuthi ukhulu nxa esithi lingasengi lezi lizijele amathole abafana sebezisenga zize ziphuma igazi, kasela akasaye muntu ngumuntu omdala osaphethe izinto esithi engakhwaza alalelwe. Kunini wathiyekelanini into zenu zama-faction bazenza nsuku zonke? Kwagijinyiswa amaovetenan athelwa ngamanzi atshaywa ngama-tear gas, wahlala lawo phansi wathi hhayi akusaze kwenziwe futhi lokhu akusavunyelwa, sebexotshiwe. Kutshengisa ukuthi bona abalela inkululeko abasamlaleli, laba abakhokhela ama-faction kabamlaleli. So kungumhlambi kazelusile, akusalalelwana. Umuntu omdala sengumuntu omdala ngebizo, angaze ame namuhla athi hayi mina kulalokhu lalokhu engakwenzanga kuhle. Udubo yikuthi laba sebethwalelana intonga abafuna ukungena esihlalweni sakhe, ngeke bamlalele ukuthi kulo mthetho angawutshaya.
Imizabalazo le efana le ka baba umfundisi Mawarire ubona idlala ndima bani yona kusiya kukhetho, kumbe ubona yini isiba libandla lezo mbusazwe kumbe ibamsana lamanye amabandla?
Mawarire engakwenza mhlawumbe ikuthi ikhuthaze uZulu njengakhonokhu okwenzakalayo, ukuthi uZulu atshengise uhulumende ukuthi kathabanga ngokuthi okuyabe kucelwe nguZulu kakwenzakali, kumbe lokho uhulumende ayabe kuthembisile esakhankasa akasakwenzi nxa sevotele wangena kupolitiki. Abangakwenza-ke ikuthi ukhanya ulandelwa kakhulu ngontanga umfundisi uMawarire. Okungenzakala ikuthi mhlawumbe njengoba yena engaso bandla lezompolitiki, nxa engahlala ekulelo hlanga ukuthi kaso wezompolitiki, kungathi sokusiya ekhethweni abe sesithi ebantwini hayi thina sizavotela umkhokheli othile kumbe i-political party ethile ezaba yiyo esiza kuthi yenze i-social contract lathi ethile ukuthi ingangena embusweni lokhu lalokhu 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 esifuna kwenzakale thina njengezihlali zeZimbabwe, abe seyikhankasela. Kungenzakala njalo ukuthi dukuduku aguquke avuke sekhokhela ibandla lezombusazwe. Ngibone ngani mina lokho kungabe mhlawumbe kuliphutha, ngoba kuza kwenza ukuthi abantu akade bemlalela eqinisweni mhlawumbe bangambona engumuntu nje layo kade ezenzela okokuthi udinga amandla okukhokhela ilizwe. Singazi njalo ukuthi kuzahamba njani, kodwa kangiboni i-hashtag iguquka ngokuphazima kweso isiba ngekhokhela ezombusazwe kuleli lizwe. Kungenzakala, kodwa hayi amboni ukuthi yindlela enhle ehlakaniphileyo abangayisebenzisa.
Lo umnumzana Nhlanhla Dube, ingcwethi ecubungula izombusazwe, sixoxelaye ekobulawayo. Kuhlelo lwabasakhulayo lamuhla uNtungamile Nkomo uxoxa lomunye obekuhlelo lweMandela Washington Fellowship, umnumzana Tinashe Basa, ongomunye wabaqhawulwe ngumongameli Barack Obama weMelika ekugqitshweni kohlelo lolu ngeviki edluleyo. Umnumzana Basa uqala ngokuchasisa ukuthi kuyini akufundileyo kumongameli Obama.
Ukuthi thina abantu abasakhulayo, we have so much to do.
and kade esi kukhuthaza kakhulu ukuthi sisebenze nzima ukuze siphumelele
ukukhawulela ngumuntu abalutshana abaqhawuliweyo uzwe nje
akwindithabise kakhulu ukuthi lami ngisengakwanisa ukuqhawula upresident Obama kuyathabisa kakhulu
uthe wena ukhuluma lami eliya wathi lesi setifiketi sakuqala empilweni yakho ungachasisa ukuthi ufushoni khona
ya esithi lesi setifiketi sami sekuqala empilweni yami ngoba anzange ngikwanise ukuthi ngiqede isikolo sami kuhle ngendaba yeze-school fees so ngithe ngi-aplayela kwi-program le nganizibuza ukuthi ngizakwanisa ukungena khonapha njengoba abanye balama-masters balama-bachelors mina ngingela even i-o-level so ngithe babe sebengi-accepta ngathi sengibuya ngapha sengikwanisa ukuthola i-certificate sami and izinto engizifundileyo izinto eze-5 years so kuyathabisa kakhulu ngizifunde in 6 weeks
ungathini kwabanye abasakhulayo
mfuna ukubakhuthaza ukuthi bezame khonoko okuncane nje njengoba bengakwanisa ukuthi beqedise ama-o-levels awo at least bebe le mfundo mbijana ngoba nxa siwuhamba phandle sufuna ukuthi uvakatshe phandle ukhulume labanye awusozokwanise nxa ungakwanisi ukukhuluma isikhiwa and bengafunda bayakwanisa ukuthola amathuba njengaleli endilitholileyo at least ngengikwanisa ukubala ngikwanisa ukubhala so ngisengakwanisa ukuthola i-certificate sami leso
lo ngumnumzana Tinashe Basa ongomunye obekuhlelo lwe-Mandela Washington Fellowship ubexoxa icingweni lo ntungameli inkomo we-Studio 7 liwukholisile lowo mculo uphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilazo. Iningi lithi kuyathokozisa ukuthi uhlelo lokwabela abalambayo ukudla emadolobheni solusungulwe. Lanxa kukuningi okufanele kulolongwe ekwenzela ukuthi bonke abalambayo beluthole lolu sizo. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.